Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-7 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omela igogwe nembuziya edlalela ePhalamende umnumzana Justice Mayor wajajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu 5 million ngumthethwandaba. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho.
Ngasiba le mhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abesebegalulwa kuzidakamizwa.
Kwezokhetho lamhlanje sixoxa lomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapholisa eZimbabwe ayiwo i-regulating authority ba-partisan.
Asebebhubhile engozini yokuzamazama komhlaba kwele-Syria le-Turkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4,300.
Yakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje ngoba kungasiko nini kade kusase kubo 2000 kodwa ke kade sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebejonile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Omela igogwe nembuziya edalela ePhalamende umnumzana Justice Mayor wajajena labanye bakhe besulelwe icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezinhlanu i-5 million. Umthethwandaba uthe lolu daba solulenyanga ezedlula eziyisithupha lungathoniswanga ngalokho sokumele lulahlelwe khatshana. Uwajajena ubikwa elobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa. Wathatha imali yeziphala ze-GMB elabanye bakhe babotshwa ngamapholisa ogatsha lwezakha nyakenye. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo izolo, abahlali baleli dolobho bathi bazaqhubeka besebenza lohulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ukulwisana lalolu hlupho. Amapholisa abemisa izimota emgwaqweni edinga izidakamizwa kulolu hlelo lona olusungulwe eHarare ngeviki edluleyo njalo lukhangelelwe ukuqutshwa kwamanye amadolobho njengoba udubo lwezidakamizwa lubikwa lubhahile elizweni jikelele. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi, yena othi kuyadanisa ukuthi abanye abathengisa entubeni zezikolo bafaka izidakamizwa kumaskons abawabhakayo ukwenzela ukuthi abantwana beqhubeke bewathenga.
Sokule minyaka ethile kumbe inyanga ezithile sisebenza gadalala ngenxa yokuthi ngasiba le mhlangano lesibalayo emalokishini wonke emawadini wonke, into nje ehlala ivukile ukuthi silohlupho olunje abantu abesebegalulwa kuzidakamizwa ngenxa yokuthi kulabantu abathengisayo. Ngikhuluma kanje phose iviki leyi edlulileyo, imaviki amabili adlulileyo, sike saba lo mhlangano eNtumbane Hall okube kule ingxenye yezikhulumelo efanele zikhulume ngayo nale ndaba yezidakamizwa. Kwasekusiba ke labanye abantu abalokuganga, abanye abantu ababekuganga ababezama ukubana indaba indaba lingaxoxiswana kulo mhlanga kwacaca ukuthi bona abo bani ukuthi basetshenziswa yibona wangabantu abasha but sakwazi ukuthi basetshenziswa yibona abantu abadala abayizigaga abathengisa izidakamizwa ebulenjini laba besikhona sikhuluma ngakho ukuthi abantu ababalekele izidakamizwa lezo njalo siyabonga ukuthi sike sasanxuswa lapha emapholiseni lami ngamela inhlanganiso e-Rose Camp lapha nebizwe izikhulu zamapholisa kulo commission okhona laphana okuthiwa ngunyabaza nguye owayebizele umhlangano kodwa-ke saba lesikhathi esihle sibili okwakulethwe nje iy'ngatshi ezijiyeneyo sikhuluma ngazo izidakamizwa zaba ingxenye enkulu yokubana sokufanele ziqedwe lezidakamizwa abantu basebenze bendawonye njalo phezu kwalokho futhi siyakukhola ukuthi siyakhupha okungama-pamphlet esikhali ubana kuphume kunikezwe i-community ukwenzela ukuthi sitshengise ingozi yalezidakamizwa ezikhona le mhlanganweni yethu futhi esesibalayo khathesi akulamhlangano esingabi layina le indaba yezidakamizwa sikhuluma kulo mhlangano wa 25 enketha ibiyingxenye yenkulumo kumatshe endaba ekhona izidakamizwa bezikhona so ungaze uhambelwa kwangaphi kukhulunywa ngakho
ngokubona kwakho ungathi uhlupho lolu lubhahile kakhulu yini edolobheni lakobulawayo nxa singaqathanisa lamanye amadolobho
eqinisweni yukuthi indaba yezidakamizwa emzini wakobulawayo isiyindaba ebhahe kakhulu singananzelela athola ukuthi akusela lokithi kumbe iwadi ongahamba uthole kuthiwa kulaa ndawo lapho kuthengiswa khona izidakamizwa futhi into emangalisayo yukuthi indawo zakhona kumbe izindlu lezo kuthengiswa khona izidakamizwa ziyaziwa lanxa abantu abelokuhlakanipho ukuthi uyathola ufika umuntu okubhadala imali apho kuthenga izidakamizwa kodwa bese uhanje kusethathwa izidakamizwa lezo kweyindlu kodwa izindlu zakhona ziyaziwa so ngithini lapha ngithi kubhake kakhulu and sizwa sokulo kuganga futhi okukhulu okwenzakalayo ukuthi abanye bona abathengisayo laba abazisebenzayo bethengisa izikolo laphana emagedi nezikolo bethengisa amabhanzi bethengisa amasikonzi lani kuthiwa sebefaka izidakamizwa phakathi kwamasikonzi abantwana besikolo bethenga so kuyatshengisa indaba le isibhake kakhulu ngoba kathesi sitshaya abantwana abancane abangela kucala abangazi lutho injongo kuyikuthi ungaze uthathe izidakamizwa umzimba uyakususithi uze uqhubeke usebenza kuhlala uzithatha nsuku zonke so laba bantu izigangi lezi ezinto ezikhona ezinye ezithengisa kungayisibo bonke zenzela ukuthi zingaze zifake izidakamizwa abantwana bathenge kanye sebebuya kuye bethenga nsuku zonke ngoba umzimba wako usufuna ukuthi ahlalisana namasikonzi kanti kule nto efakiweyo kodwa kulokhu sebenzelana ndawonye phakathi kwezakhamizi phakathi kwabantu be-child protection kwabantu uhulumende ikakhulu iZimbabwe Republic Police abantu be-social welfare bakahulumende le sibuso sathi ngobuningi kubhizi abantu babhizi bayagijima ukuthi bancedisane babambisane njalo sile nhlanganiso ezikhona ezabantu abatsha lazo ziseziphathekile ezinye kulolu hlalo la njengezakhamizi inhlanganiso ebulawayo Progress Association silogatsha labantu abatsha layo lubhizi ubana ligijima kodwa singakutsho yikuthi uhlupho yikuthi khathesi izidakamizwa zithengiswa ngabantu abatsha zithengiswa abantu abadala kusitsho ukuthi sokufanele kube sibe lama-programs oyiwo ajonge ukuthi athinte bona abadala bonabo kuyiba abathengisa lezo zidakamizwa ukwenzela ukuthi indaba yezidakamizwa ime ngoba eqinisweni kubana sibulala abantu abethu bese sibulala futhi lokuthi ikusasa yethu ingabi khona nxa siyidakisa laba bantwana abancane abangela kucala
lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcinisihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo lokhe sikudaba lunye intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda ube semkhankasweni wokulwisana lodaba lokumemetheka kwezidakamizwa kobulawayo izolo wasethulela udaba olulandelayo
ukwazazifa zaye marabatsanga ngumsekelo womqondisi ugatari kwakhulumende olubona ngentuthu kwezabelo uphatheke kulo mkhankaso emele umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube
amadrugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile siyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa amadrugs siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa amadrugs bacetshelwe emapholiseni amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona khona nguzibani ositshelileyo sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe
isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bednico Ncube uthe ngemva kwalo mkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa
kusuka kulo mkhankaso sesiyenza umsebenzi abantu bazabasebenzisa zabasestetha abantu bebotshwa bala madrugs abantwana babebhema lapha kuyabotshwa wonke umuntu obhema amadrugs losebenzisa amadrugs siyaqalisa nje i-operation ezaqalisa asazi ukuthi iza kumanini kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi la madrugs
Ukubeka inkomo osakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa uzethole usizo sencediswa inhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo.
Impilo yami vele sinyokuzijabulisa ngenxa ngithayisa emsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngithi hayi ilanga litshonile ilanga ukuthi lingihambele kuhle nebembona kuyawumele kube lotshwala phakathi. Ya kuswelakala kwemisebenzi kakhulu kwabatsha mbona yikho ungathi yikho kuthiwa kubatshotshozela ukuthi uswele into zokwenza akula ma-recreational facilities amaningi elizweni so abatsha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichel Dube oleminyaka elithumi lasishiyagalombili 18 uthi abatsha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili because ama-youth ayaphela especially ngesikhathi sathesho kumele siyevota ama-youth ayaphela siyarishiseka angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela belibabona emakhoneni besenza into zonalezo and akulunganga. I wish kungaba lo ngama-program also esingafundisana khona ngezingozi zama-drugs and all these other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services inhlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela inhlanganiso uchaza izizathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka 11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhupha izitress ngenxa yema-problems abahlangana nawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi it's lack of entertainment. Akula ma-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ama youth centers ulama swimming pool kubo makhandeni ilovezi mpopoma whereby sina we used to go there siya swim attend ama entertainment activities khathesi left due to lack of ama recreational centers le ndawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo be socializer kukhanya zikho lezo ndawo lokhu kungaba ngezinye zezimbangela.
Intsha eningi ikhala ngokuthi ayinamsebenzi njalo ayinalutho lokwenza ngakho bagcine bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Udubo lwezidakamizwa lusabalele hathi koBulawayo kuphela kodwa lasemadolobheni wonke aseZimbabwe asethwele nzima. Ngimele Studio 7 koBulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
nkomo, asambeni madoda siyovota.
Ukwezokhetho namhlanje sixoxa nomkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Ibandla lethu lihlezi ligijima libhoda izabelo zonke zakomthwakazi ezigoqela iMathebeleland North, iMathebeleland South, iBulawayo kanye leMidlands. Ye ukhetho njengoba sikhangelela ukuthi luzoba khona lonyaka between July and August. Siyakhankasa lathi sibhoda ezabelweni sitshela abadala ukuthi hayi ibandla labantu, ibandla leMthwakazi Republic Party likhona. Yilo njalo okumele ukuthi nxa sizangena ekhethweni balivotele. Ngokunjalo thina uzananzelela labalaleli ukuthi from 2014 iMRP isungulwa kuzofika namhlanje siyilona kanye ibandla elingabunjelwanga okungena ekhethweni kodwa elabunjelwa ukuzokhulula umthwakazi wonke jikelele. Ngoba siqhubeka sisebenza labantu bakithi bonke esithi thina abangakayitholi independence yabo kusukisela ngo-1980 kuzofika lesi sikhathi. Nguye ngakho ke ibandla lethu litshiyene kakhulu lamanye amabandla akhompyutha kwezepolitiki yaseZimbabwe ngoba thina sifayithela kumbe silwela lokhu ngesilungu okuthiwa yi-self-determination kumbe i-total independence from kuleyi abayithi yi-Zimbabwean independence. Ngokunjalo ke siyaqhubeka sikhankasa. Ye mina ukuthi njengoba ukhetho lusiza ngizangena ngaphi njengebandla asikafiki esigabeni esesifinalize khona ukuthi ngubani ozamela abantu esiqintini esithile kumbe esabelweni esithile. Konke lokhu kuzaphawulwa ngamalunga eMthwakazi Republic Party lapho sizakwenza sinazelela ukuthi abantu abazomela abantu bemela abantu bakomthwakazi kumele kube ngabantu ngempela aba-understandayo ukuthi kutshoni ukuba ngummeli wabantu. Thina njengeMthwakazi Republic Party asiziboni njengama-masters nxa sikhokhela abantu kodwa sizibona njengama-servants izisebenzi izithunywa izigijimi. Kunjalo nje lami kulesi sikhathi angeke ngaphawula ukuthi njengoba kuyimholi waleli bandla sengingazitholola ukuthi isiqini kanti engizongena ngime kuso isiphi abantu ngesikhathi esiqondileyo baza kutsho lokho njalo ibandla lethu lizanika i-direction yokuthi siyingena njani ekhethweni lolu olukhangelele ukuba khona kungakho sithi without political power abantu abakwazi ukuthi bazilawule benze lokho abakufunayo ezabelweni zabo
sike saxoxa labanye amabandla ikakhulu ele-CCC bathi bona bayehluleka ukwenza imihlangano ngoba besanqatshelwa ngamapholisa lina ke
kuliqiniso babugande sibhekana lobunzima obukhulu ukuthi senze imihlangano yethu sikhankase ngokunanzelela ukuthi amapholisa eZimbabwe ayiwo iregulating authority bapartisan enxa sokusiza amabandla njengawethu lamanye imithetho yabo bayayiwomisa bayibophe ibe nzima kuzananzelela ukuthi kumaviki amabili adlulileyo ibandla lezano PF through ingatsha zalo lezo sokuthwakula ama vendors for ED lawa labo kwathiwa ngabantwana bama veterans bangcolise ubulawayo wonke lapha ne Third Gold Building kusolobhoni loye Bestepo lo 40th Street bedemonstrator begcwele umgwaqo bamisa ibusiness yalelo langa akula muntu wabotshwayo akula muntu owacharjwa nge public disorderly conduct akula muntu owacharjwa nge incitement of public violence yikho ke sithi hayi sizazama zonke indlela ezayenza ukuthi ibandla lethu lanxa kunzima likhankase liye ebantwini.
Lo ke bekungumkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi izulu elilolaka line latshaya isiqinti senyathi esigabeni seMatabeleland North satshiya izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zingasela lapho okokuhlala. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umkhankaso wokulwisana lokumemetheka kwezidakamizwa usuthiye abantu abambalwa bebotshiwe kunye lepholisa elilodwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilele enkundleni linjani lonke basakazi baka Studio 7 ngiyayizwa indoda leyi ezano leyi okuthiwa ngumalani inkomo hayi indoda leyi ikhulumela ipolitiki esisu sakhe lingakhohlwa abantu bakithi ukuthi kuvele silabo abantu kuzano laphana abathengisa umhlubulo wabantu bakithi abanjengabo inosinkala abayibo ababhuqa abantu bakithi besebenza lezi zano le 5 brigade silabo abantu kanjalo kumbe selikhohliwe ngithi ngilikhumbuze bantu bomhlubulweni waseMathebeleleni ngoba unkala yena wayesutha egqiba isisu sakhe ngokufa kwabantu yikho ubona abantu abanjabo umalani inkomo laba bekhuluma ukuthi zano iletha intuko ebantwini intuduko okhuluma ngayo othi bayalungisa imigwaqo umgwaqo osendlini yakhe lapho hlala khona yena hayi elizweni libananzelele abantu laba bayathunywa ukuthi bezoqedelela abantu bomhlobo wakibo yiyo indlela abahola ngayo yiyo indlela abagciba ngayo izisu zabo yibo bona laba abantu ababe ngama agent e-ground ababehamba bethengisa abantu kubulawa abantu njengabo inosinkala yibo labo malani inkomo
salibonani bathakazi le-Studio 7 ngiyalibingelela nabalaleli ngibingelele kakhulu ibandla elithanda ibandla lelo movement hayi siyamuzwa upresident lo i-EFF kumbe kuthiwa undiba lelo vele upresident lo against the CCC kambe ngathi vele ku-2018 engazi wathola yone 1% emelana lebandla labantu ubona ungani vele angakhuluma kubi nge-CCC kuyini okuzomncedisa kanti esibuzwa ngopresident lo emazweni ukuzokhuluma nomnankagwa yena sekhuluma ngama-structures e-CCC akuhambisani laludo manje umuntu onjalo uyamkhetha ukuba ngupresident okuthini uyathi kumele adresse i-economic yezimbabwe yena abe sesitshela ngokuzala kwabantu umuntu kumele ukuthi nxa ubuza uhlale phezu kodaba nothi ukuthi wena ubuza into wena sukhuluma okwakho and ungaze yiliphi ibandla elimelana le-CCC li-waste isikhathi sayo kusi itandwa ngabantu vele lokho kwethukusi kuyafana ukuthi umuntu esemathandweni wena ukhulume kuke ngendoda yakhe umbe ngomfazi wakhe you are wasting your time because umuntu lwana usamthanda lo muntu abefuna ukuzibonela balenge abadala labe khuza ungakhombi kozibani kunje kunje kodwa abantu labantu bezicine bezalisa so umuntu okhuluma kuke ngethukusi waste isikhathi sakhe ithukusi libandla labantu lokho kwama structures kudingwa ngabantu abangelancipha abangenani lokwenza le ithukusi thini ithukusi siyithanda injalo ingena ama structures ku ithukusi yafunda structures thanda uchamisa abantu kumele bekuzwisise khona lokho bangakuzwisisa bazehlukana lebandla le ithukusi
salubonani basakazi baka studio 7 ngulise konke labalaleli ngithanda ukuzisa kahle ile ndaba ama sanction ide kase kahle ngizothanda ukuthi ngibuze kulowo baba lo abantu oshuma kathi ngoba lapha akaphendulanga umbuzo lapha babuza ukuthi ama sanction la afakelwe ukuthi economy iphansi noma yena akakhulumi iqiniso why angavela akhulumi ama sanctions la asezimove ngenxa yezan PF hayi ukuthi ngoba abelungu bafuna umhlaba muphi umhlaba bawufuna ngoba ama sanctions la afakwe nje kungenxa yebandla lele lezan PF elingavumelani lamalungelo abantu abantu nje bathole kanzima kumanje kuyibezan PF abantu bathole nzima bakudinyiswa ngapha nangapha emazweni abantu abahlali phansi ngenxa lezan PF engiphinde futhi ngisole le ukushaya kwabantu le abantu basematopo la iTPC sizwile laphana ithi kona kunama reforms abawenza kodwa ke ngiyabona ukuthi lapha ziningi kabi into esesihlala zenzakala abantu bayahlukunyezwa kodwa asikeza ngokuthi kulo umuntu ezan PF osemoshiwe ngenxa yokuhlukunyezwa kwabantu lokho sicela ke impendulo lapha abantu bakithi ngesihle sibili nangomoya wesonto
sanibonani uma ngabe sifuna ukuthi izinto zethu zisihambele kahle ake siyeke ufuna ipower ngoba abanye ngababona ukuthi bafuna ipower umuntu ufuna ipower yikho nje into ayidingayo ipower asifuneni into ezosiza umphakathi wonke weZimbabwe singafuna ipower ngoba uma ufuna ipower ufuna wena ukuthi usuthe wedwa uzofana futhi nezana bheke uze ube nomehluko ngoba manje uma siyenza nakanje sikhombana ngeminwe kuthi yiye emandebeleni yiye CCC yiye amashona hoda yiye kwacha kwacima akusebenzi next lokhu akunikezi vele isinkwe etafuleni uzoqala uzoguge lokhu kuqala wayizama ibusi iqhubeke siyaphambili
sabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi sengathi lingasiqhubekela phambili lisiphathele umsebenzi kuhle kanje siyabonga bese singibe ngithanda nje lami ukuthi ngiphawule kancane ukuthi ngizwa abe izanu PF lamapholisa wayo bathi ma kule mhlangano ye-TCC behambe bayogcwala bengama SIO beyini befuna ukuyathi indlebe ukuthi TCC iyenzani angeke benze lutho ku-TCC as long TCC ingasela ama structures siyabonga kakhulu abaphathi be-TCC lo president wakhona ngokuhlakanipha okungaka noma izanu ingazama ukuthi iyenzani kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokhuluma uzobanikeza amandla ngoba lokuhlakanipha ngathi banakho bese ngisiba ngidangale kakhulu kulabo abafowethu be-MRP ukuthi bona abantu bayi opposition bafuna ukuthi abantu bevotele okhansila babo beyi MRP bevotele ama mayor beyi MRP kodwa upresident wabo bese siba ngumnangakho izanu PF bachuthi ma kusaphethe izanu PF ukhansila we MRP uzokwenzani kumembo of parliament we why MRP uyokwenzani into engasenzela kahle sonke singamaZimbabwe ukuthi sintshe uhulumeni yonke izanu PF yonke iphume kuphathe iTCC and then bona be MRP bese bebuya ke bekhalaza ngalokho abebekhalaza ngakho abantu bakulucindezela kulungiso kodwa bona babezathi iTCC ayiwizohlangana labo bona bayiphathe encane ngoba abala ngisho nopresident weMRP so amadoda eMRP ngiyabacela ngabe qinisile ngempela ukuthi bayiopposition lapho abaphumbe eMRP bejoyine kuTCC ngicabani konke kungasenzela sonke ngono nje amaZimbabwe ke sibone ilizwe lidala olukhululeka lisiba lesizotha siyabonga ukukhuluma ngosuku
salibonani 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 ngikhuluma ngisemangwe ngishola umbuso ka nanga kwelo sithole zenzima ongafuna ukutshelwa ongafuna ukuzwa ngabantu so umbuso wenyamazana thina abanye asihambisani lawo kodwa into ebantwini abantu abazame nje ukutshintsha bebetshintshe bevotele iqembu elikhulu elibuya ngamandla iTCC ibona ngathi ingcono kakhulu ukuthi ingane ingasikhulula embusweni lo uyendlova iTCC nangakho ngiyabonga
Studio 7 salibonani nonke basakazi nabalaleli kuStudio 7 la hayi mina ngoshova ingolovane le enkaya so lapha ngizama ukuthi sibonisaneni njengalokhu siya kuma elections ukuthi nga inhlangano zonke lezi ezioppozayo ahlanganini sikhipheni liphathi side lokho asingeke siyikhiphe siyekele ukugxekana siyekele ukwenza lokhu nalokhu side engcono yile engcono akukho engcono ukukhipha leyana yibungcono engibonayo mina then indlela yakhona ngoba ayikho enye singayenza uma sihlukene kanje omunye la efuna ukudebusa omunye la efuna ukutabusa asikhipheni bese sibusa kahle bese sithola idemokrasi ngoba ayikho le demokrasi lapha ekhona yabo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika asebebhubhile engozini yokuzamazama komhlaba kwele Syria le Turkey sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4800. Izisebenzi ezihlenga abantu bezimatasa ziphanda ngaphansi kwezicucu zemduli edilikileyo okutsho ukuthi inani labafileyo lingaqansa. Uhulumende welemelika uthi uzaphathisa amazwe omabili la ngoncedo olokudinga ukuthi lihlenge abanye abantu lokuphathisa abalimeleyo. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhangwa Dube.
Ukuzamazama komhlaba loko kwenzakale elizweni laseTurkey laseSyria kube into ethuse abantu abaningi kakhulu ngoba kakhulukazi into engathi yethusa isibalo sabantu esiloko siqanise njalo nje ngoba kungasiko nini kade kusase kubo 2000 kodwa kake kathesi sekubalelwa ukuthi sekudlule kubo 3000 abantu asebejonile. Kodwa ngokunjalo abantu abakhangela noma abahlola abantu abangabe begqibelekile ezingozini lezi loko besaqhubeke njalo besaphenya besasehla besazama ukuthi bagebhe babone okutshengisela sobala ukuthi isibalo lesi sizayo ngokuya ngokunyuka. Lapha kuleli zwe laseNgilandi kade kungazange kwazwakala kakhulu ukuzamazama kuleli lizwe kodwa ke abantu badumazekile kakhulu bethukile kakhulu ngoba kwenxa into eyenzakala elizwe lefana laboTurkey okungakuthi iTurkey iseEurope kuyako kusibalo lomthelela ukuthi sekungabe kwenzakale njalo la kwamanye amazwe akhona apha eEurope okuyinto engasimvama ukuthi kwenzakale into ezinje emazweni ase-Europe.
Wona ama earthquake ake ayenzakale yini eNgilandi njalo ungasitshela ukuthi nxa kungenzakala ilizwe lona lilungiselele na ukuthi liyenelisa ukuhlenga lokuphathisa abayabe bethintwe ingozile.
Inizwe leNgilandi lihlala liqaphile ngaso sonke isikhathi ukuthi nxa kungenzeka izigameko ezifana lazana lezi ukuthi bayelelise ukuthi bahlenge abantu babo ngoba into eyenza kakhulu ukuthi bahlale bengabantu abaqaphileyo njengoba sazi ukuthi kulezigameko ezifana lezinto ze-terrorism ezilokwenzakala kuleli lizwe okwenza ukuthi babe ngabantu abahlale beqaphile izimo ngaso sonke isikhathi. Kodwa ke nxa kungabe kuwumthelela ukuthi kungabe kwenzakale i-earthquake ilizwe leli lingabe sengozini eningi kakhulu ngoba sazi ukuthi lapha kulezinto ezifana kubo London kakhulu edrobheni laseLondon izitimela eziningi zihamba ama-underground tube izinto eziningi ezingabe ziphansi kulamanye ama-bridge ahamba ngaphansi kwamanzi kungabe lokunzima obukhulu kakhulu okungenza ukuthi ukulahlekelwa kwemiphefumulo yabantu kube sezingeni eliphezulu kakhulu. Kodwa ke esithemba ukuthi akusoze kwenzakale njengakuleyo yonke le minyaka edlulileyo kungakaze sikubone kusenzakala into efana layena leyo kuleli lizwe.
Lo-ke ngumnumzana Difa wajabhi Bhangwa Dube olandela izombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 nesebhilitane.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo lokumela igogwe enembuziya edalela eParliamente umnomzana Justice Mayor wajena labanye bakhe basulelwe icala lokuntshontsha imali izigidi ezinhlanu $5 million. Kulandela ukusungulwa komkhankaso wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa kobulawayo, abahlali bedolobho bathi bazaxhasa amapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.